adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu. Ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 Mbimbitho 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuqhathe ukuthi abantu bayekele ukuhamba-hamba ikakhulu ngesikhathi lesi umkhuhlane we-coronavirus lo uzukhanya sugcwele indawo yonke, ngoba indlela othelelana ngayo enzima ukuthi uzivikele kiyo, ikakhulu nxa ungazithola ungulwana ohamba usiye endaweni ugcwele khona abantu kakhulu.
Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ntambama kuba eleZimbabwe selebe nomuntu wesithathu osefunyenwe elegciwane lomkhuhlane we-COVID-19.
Sesihlala sizilungiselele, sesithengile ukudla laloba nje sokukhwelile. Impuphu kambe shiwa engange 10 kg ibi C190. Yasuka futhi khona lapho khathesi namhlanje ngikhuluma so i-220.
Abantu bakobulawayo sebeveza ukungahlaliseki ngegciwane le-coronavirus. Osokusenza iningi labo lithenge ukudla okuningi becabangela ukuba uhulumende uzavala ilizwe ngensuku ezizayo. Kuthi ke isibhedlela sempilo sivise sivale ezinye ingatsha zazo ukwenzela ukuba siqakathekise ukuhlola abangabe belegciwane le-coronavirus kumbe imikhuhlane edinga ukwelatshwa ngesiphangiphangi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ntambama ukubana eleZimbabwe selibe lomuntu wesithathu osefunyenwe elegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Osekwenza abantu abaningi bakubone kufanele ukuba bazivikele ukuba bengathelelwa igciwane lalomkhuhlane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekusithi dlwe ebantwini abaningi ukuthi ngempela i-coronavirus iyingozi njalo isikhona eZimbabwe, ngakho ke uZulu usezama ngazo zonke indlela ukuzivikela. Lokhu kungemva kokuba leli gcikwane selibulele umuntu oyedwa eZimbabwe njalo sekulabathathu asebefunyenwe belalo. Abaningi abasami kundwendwe zamabhasi weZupco wona ayiwo alentengo ephansi ukusuka emalokishini usiya edolobheni bese sabela ukuthelelwa leli gcikwane. Omunye walabo abangasagadi lawo mabhasi nkosikazi uDapiri, yena othi abantu abaningi sebekuzwisisa ukuba ukuhamba-hamba kakusizi lutho ngalesi sikhathi.
Kuqakathekile ukuthi abantu bayekele ukuhamba-hamba ikakhulu ngesikhathi lesi umkhuhlane we-coronavirus lo uzukhanya sugcwele indawo yonke, ngoba indlela othelelana ngayo enzima ukuthi uzivikele kiyo, ikakhulu nxa ungazithola ungulwana ohamba usiye endaweni ugcwele khona abantu kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi unkosikazi Juliet Maramba, yena othi yena labangani bakhe sebesebenzela endlini.
Ukuthi abantu basebenze bebone ngani kungcono kakhulu kungenza ukuthi kuvikele ukumemetheka kwegciwane leli ele-corona, ngoba nxa sikhayele igciwane leli limemetheka kakhulu emoyeni, njalo limemetheka ngokubambana nokuthintana lokuhlangana futhi labantu laba abangabe sebethelelwe lelo gciwane.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, umnumzana Javet Moyo, uthi kuqakathekile ukuthi amankampani akhuthaze abantu ukusebenzela emakhaya ngalesi sikhathi.
Kuqakathekile ke ukuthi zisebenzi ke zonke kufanele ke zingaphumi ezindlini, sihlale ngekhaya ngezizathu ezimbili okwamanje. Okokuqala, sesikubonile ke ukuthi izibhedlela ke kazikwanisi ke ukulapha labo ke abaselo sabela leli gcikwane alila vaccine kumbe alila mutho khona okwelatshwa, njalo asikwanisike ukuthi ke silapheke abantu asebe banjwe ileli gcikwane.
Izitolo ezifana labo Choppies, okay Spar, ezinye lazo sezizama ngazo zonke indlela ukwenqabela ukubuthana kwabantu abalayinela ukuthenga impuphu yona esihlupha ukuyithola. Kodwa esinye sakamuzi seHarare, umnumzana Messi Khuphe, uthi kunzima ukulandela isinqumo sokuhlala ngekhaya ngenxa yomumo womnotho weZimbabwe, lapho abantu abaningi abaphila ngokusebenza ukuze banakekele imuli.
Sinanzelela ukubana zinzima ukuthi zilandelwe nozulu ohlalambe eZimbabwe. Okokuqala sinanzelela ukubana abantu baswela izinto ezinjengokudla. Abantu basemalayinini emabhenki bamelele ukubana bethole izimali, abasemzileni ukubana bethenge impupho. Ngenxa yenhlupho ezinjalo kwenza ukubana kube nzima ukubana lezo izinqumo zilandelwe. Njalo sinanzelela ukubana abantu abangahlali duze lasedolobheni the city center balohlupho lokubana kumele begade amazupho okuyabe kuminyenwe khona. Njalo lokhu kusiyanazelela ukubana kubayenza bebe sengozini yokuthola umkhuhlane wecorona.
Selokho kubhube umuntu oyedwa ngalomkhuhlane eZimbabwe, uhulumende usethe uzakwenza isibhedlela seWilkins sibe ngcono ukuze abantu abatholakala banalomkhuhlane banakekelwe khona ngcono. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yonke elizwe esithi kasavumeli abantu abavela phandle kwelizwe ukuthi abakuleli sekumele behlale emakhaya lize liphele igcikwane. Imbuthano njengemichado, izililo lababhawa sokuvaliwe emizameni yokuvikela ukumemetheka lokuthelelana kwaleligcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Odokotela labongi sebekhalele umsebenzi besithi bafuna impahla zokuzivikela kugciwane le-coronavirus emsebenzini ezifana lama-gloves lama-mask. Inhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association ithi akula manzi eneleyo awokusebenzisa izibhedlela. Isiphathamandla sesibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya uthi abongi baphindele ezindlini zabo namhla, ngakho sebesele labasafundela umsebenzi labasezingeni laphezulu kuphela ama-seniors. Lokhu kwenzakala isibhedlela sempilo sezivale ezinye ingatsha zazo, zakhupha labanye abagulayo ukwenzela ukuqakathekisa ukuhlolwa kwabangabe belegciwane le-coronavirus. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga weStudio 7, ayiqhubele uDokotela Ngwenya.
Okwakathesi omongikazi sebekhalela umsebenzi bathi bafuna izigqoko ezokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Okwakathesi bahambile ezindlini zabo kusela abalutshwana, sikhalele ukuthi simelele sibone ukuthi abangeni nayiduty bazabe benjani. Kodwa sizasala sikhangelele izigulane ezikhona phakathi kwesibhedlela ngoba singeke sizeke zisale zodwa. Sizasala sikhangelwe ngomongikazi laba abasafundayo labanye omongikazi okuthiwa ngama-seniors ukuze sibone kusasa. Sizavuka siyabona ukuthi singathatha amahlandla bani ukuthi sikhangele izigulane lezi ezisezandleni zethu. Uhulumende uyathembisa lezo zembatho ezifunwa ngomongikazi azikafiki. Sikhulume laye uhulumende samtshela khona leHarare ukhanya ngani uyazidinga lezo zembatho ziyeza zisendleleni ngokukhuluma kwakho uhulumende. Siyabonga.
Kuyini okumqoka abantu abangakwenza kathesi sebebhekane lesimo esinje?
Uthuzulu jikelele ngiyamxwayisa ukuthi bananzelele umkhuhlane lo mube okuthiwa yi-coronavirus esifikile lapha emhlabeni. Lesi virus le igcikwane leli liyabulala kakhulu abantu, ikakhulu abakhulu asebekhulile ngale minyaka esichiyagalo elesikhombisa kusiya phezulu. Kumele bananzelele kakhulu bengahlangani labantu abaningi abakhwehlelayo abangabathelela lomkhuhlane, bengahambi endaweni okugcwele khona okulabantu abaphithizelayo. Njalo begeze kakhulu izandla nxa bethi babamba izinto eziseceleni kwabo zeneziseduze kumbe lokuqhawulana izandla. Akasavumeli ukuthi abantu beqhawulana izandla. Yikho ukuthi ngibaxwayise lokhu, bengazi bahlangana labantu abakhwehlelayo kumbe nxa bebona umuntu okhwehlelayo bengazi bamvumela abakhwehlelela lapha abakhona. Siyethemba ukuthi bengalalelandela lokho esikukhulumayo bengavikeleka emkhuhlaneni lo omubi kakhulu.
UDr. Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo koBulawayo lapho limuzwe ekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona ngale koBulawayo. Abantu bakoBulawayo sebeveza ukungahlaliseki ngegciwane le-coronavirus osokusenza iningi labo lithenge ukudla okuningi becabangela ukubana uhulumende uzavala ilizwe ngensuku ezizayo. Kodwa ke intengo yokudla okumqoka layo isikhuphukile okwenza iningi lehluleke ukuthenga kukunengi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Comfort Nare uthi abala siqiniseko ngakusasa, ngakho kuyadingeka ukuthi bahlale bezilungiselele.
Thina sasa eZimbabwe sakwazi ukuthi imi ngapi ngoba kunje nje uhulumende vele kakaphomeli egcekeni ukuthi vele kuzenziwa njani. Sesihlala sizilungiselele, sesithengile ukudla laloba nje sokukhwelile. Impuphu kambe shuwa engange 10 kg ibi C190. Yasuka futhi khona lapho khathesi namhlanje ngikhuluma so i-220 levele e-subsidy kahulumende $70 i-10 kg yasisakhulume ngayo mavele yona vele ayisabonakala ayitholakali labe black market basebekhwezile.
Unkosikazi Melissa Zulu ongumbalisi uthi uzwa elokwesaba okuyikho okubenza bathenge ukudla ngapha le mali bengelayo.
Sesiba force ukuthi sithenge izinto in bulk ngapha le mali yangkhona kayikho. Thina sisazi ngapha le mpuphu uma ufuna ukuyithenga uyayibona ngapi kunje, so siba force ukuthi uzuyithenge idura phandle. Sokunzima sisesisesaba sakwazi ukuthi siyenzeni.
Unkosikazi Linda Siziba uyisakhamuzi sakobulawayo uthi akula lutho olukhulunywa nguhulumende osokubenza bazicabangele ukuthi mhlawumbe ilizwe lingavalwa.
Ngumumo lowu la ngenxa yecorona izinto ziyadula, khathesi simile sisemalayini nempuphu ukuthi silayinele impuphu ngapha. Impuphu yangikhona iyadula ukuze siyithole, le mali yangikhona kasila, sesithengiswa ikhonoku ukuthi sicabangele ukuthi kulizaba le lockdown kugcine kuthiwa singasaphumi ezindlini ngoba uhulumende akukala i-information asinika yona ngokuthi kumele senzeni. So sesizenzela nje, sizicabangela njengabantu njengoba umkhuhlane nje usungani usugcwele la usuthiwa ukhona khona phela izweni lethu.
Umnumzana Elliot Ncube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kala siqiniseko sokuba uhulumende uzancedisa okunganani ukuba abantu bathole ukudla lamaphilisi nxa umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka elizweni.
Endasilashuwa lokuthi khona uhulumende na uzasincedisa okungakanani ngokuthi khona sibe le-access to money, sibe le-access to food, lakukudla kwangikhona ukuthi ama-silos iziphala zethu zilakho yini ngoba sikubona kuyashota. Abanye abagulayo bathatha amaphilisi ukuthi bazayokwanisa yini bayikwanisa ukuthi bayithenga lama-drugs balapheke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi uZulu akumelanga athenge izinto ngobuningi.
Kusengenzeka ngaso nalesi sikhathi kuvalwa izinto ukuthi laba bangathi banemali engcono kulabanye babuthe izinto lezi ezicakathekile ezidliwayo ngkhaya lezisetshenziswayo ezinjengawo ama-sanitizer, ezinjengalokhu lalokhuyana okuyikho okuncedayo ukuvikela lapha lalapha igciwane le-corona. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi babangayenzi leyo nto ngoba iyabulala abanye kakhulu laba abangenelisa ukuthenga ngakunenge.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko esithi indawo ezinjengemikambo ezibiza abantu abaningi zingavalwa loba nini emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. UZulu wakobulawayo ubonakale namhlanje esethenga ukudla ngenqwabanqwaba eziningi ngemva kokucabangela ukuthi uhulumende uzavala ilizwe. Iningi labantu lithi uhulumende ikuthi katsho lutho ngokuphathelane lokudla lokunye okuqakathekileyo empilweni zabantu osokubenza bazithathele izinqumo abazibona zifanele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke kulolu hlelo lamhlanje alenelisi ukubana lesithinte ecingweni ukuze lingenelane kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izisebenzi zohlangothi lwezempilakahle esigabeni seWashington khonapha eMelika sezihlaba omkhulu umkhosi zisithi impilo yazo isisengozini ngenxa yokusilela kwempahla yokusebenzisa ekuzivikeleni ukuthelelwa igciwane le-coronavirus okunjengama-mask lama-gloves. eWashington State yiso isigaba seMelika sakuqala ukuhlaselwa ileli gciwane. Kuthi ke kweleSenegal, amalunga eqembu lomculo womdumo wehip hop eLeyen Mare sebethule ingoma ekhuthaza ukuhlanzeka, indlela yokugeza izandla kanye lokusetshenziswa kwama-tissue. Lingoma ilesihloko esithi Pay Attention to Coronavirus. Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenzakala kwabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe esediaspora ekuqhubekeni kokumemetheka kwegciwane le-coronavirus emazweni womhlaba, izwekazi le-Europe ikakhulu ilizwe le-Italy yilo eselilenani eliphezulu elabantu abalegciwane eselibulele abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000. Elemelika lalo lilenani eliphezulu ikakhulu edolobheni le-New York lase Washington State. UChris Gande we Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Abantu bathi izinto kazimanga kuhle mfoka Gande. Abantu bahlalela evalweni mayelana ngesifo lesi esecorona esehlileyo. So into ke esuki benzima ukuthi vele siyazi ukuthi kule corona kungela corona iproblem esilayo izibhedlela zakithi azilamithi, kuthi lapho ithola khona imithi yakhona iyadula, ithi duli njalo abantu abalamsebenzi, abantu abalakudla. Siyazi nxa ungaficwa isimo ungela msebenzi ungela kudla, labantu abakho umsebenzi ungekho, kuthi ukuthi lokudla kuyasilela bese kungena umkhuhlane liphakathi kwenkalakatha yeproblem. Yilo bubo kathesike abantu bekhaya babhekane lalo, kuthi problem yamanzi ngapha, kuthi problem yamagetsi ngapha, kuthi problem yemgwaqo, ababe benganani kanti
manje
problem kathesike abalayo abantu bekhaya yona leyo ukuthi akula muntu okwaziyo ngokuzwa kwethu njengoba nje sisizwa singaphandle ngapha ukuthi bazaqonda ngapi nxa ukuthi i-coronavirus yona le ingehla ngendlela ehle ngayo e-China, ngendlela ehle ngayo e-Italy, abakwazi ukuthi bazaqonda ngathi.
Manje ubona ungani kwenziweni, abantu bathini ngesikhathi lesi?
Isixwayiso esingasinika abantu Gande ukuthi ngalesi sikhathi sokungaqedakali kwezomumo wezempilo, abantu kabalandeli izixwayiso abaziphiwa ikakhulu yi-United Nations, abalandeli izixwayiso abaziphiwayo ikakhulu ngodokotela. Kakhulukazi Gande, abantu kabaqine emasikweni abo, emikhuba asebethethe from ezizweni efana lokuthi lanxa kusiyokela xhawulwana kuzakwenza ukuthi ukusabalala kwe-coronavirus leyi kube nganeno. Kanti ke khonokho esikuzwayo lathi ngapha ukuthi kumele libe ngabantu abahlala linatha amanzi lokuthi bazathatha ngapha abantu amanzi njengoba kunje asazi. Izinto ezinjengalezo nje yizo esizikhangeleleyo Gande ukuthi mhlawumbe nxa abantu bengaxwayiswa nje ukuthi lalelanini izixwayiso ze-United Nations. Nxa kungathiwa kumelanga libe ngabantu ababandawonye libe baningi, zamani ukuhlala emakhaya. Nxa ungazizwa sengathi ufikelwa lukhukho kumbe ufikelwa utshawa likhanda kumbe ufikelwa umvimbano, zama ukuthi ungahlangani labantu abaningi ngoba kungenzeka ukuthi yikho kuyabe sokukubambile. So kabene abantu ngokulalela nokulandela izixwayiso ze-United Nations la lezinye ingatsha eziphathelane lempila kahle yabantu.
Kodwa siyabona ukuthi uhulumende ungani la usefake imizamo yokuthi enqabele ukumemetheka kwegcikwane leli ngokuvimba imihlangano yabantu abaningi okufana lalokhu kade kumele kwenziwe ukuthakazelela uzibuse lo mbuthano we-trade fair. Ungathini wena ngalo?
Hayi, khona kuyancomeka fowethu. Siyabonga ukuthi uhulumende ukubone kufanele ukuthi laye athathe isinqumo. Ngiqinisa ubonile lo sikhwicamfundo umnewethu uMoyo uJonathan laye ebatshayela ihlombe ukuthi benze into elengqondo okwakuqala. Kodwa ke inkinga esilayo ukuthi kungathi sahlekwa inkosi Gande nga lingaba labantu abangabakhokheli umkhokheli olengqondo ezihlalo ezihlangeneyo sibili ezisebenzisana kuhle ayekuma phambi kwamahlaba ezulu phambi komphakathi ayehoza iAmerica lamanye amazwe empumalanga ukuthi igcikwane leli elecorona balinikwe nguNkulunkulu ukuba banitshele ukuthi babanitshe eZimbabwe lapho hayi lokho ayisikho lokho mani
umnumzana Mqondo obanzi Magonya isizwalane seZimbabwe esesihlala kwelebhilithane limuzwe ekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekhona le kwelebhilithane. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. AbeZimbabwe abahlala kweleBotswana bakhala ngesimo sendawo abavalelwe khona kulandela isinqumo sikaHulumende wakulelo lizwe esokugcina abavela phandle kwelizwe okwamaviki amabili endaweni ezithiyeneyo ye-quarantine. Lokhu kuyindlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Kube kuyisiphithiphithi emngceleni engena kwele Botswana ngolwesibili ngemva kokuba urhulumente wakulelo lizwe ebike ukuthi usevala yonke imncele. Le kuyimzamo yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Abakade bephume elizweni ngolwesibili ekuseni bathole sesigaya ngomunye umhlathi emngceleni efanele we-Plumtree Ramokhabane kanye longena kwele Botswana ovela e-South Africa owe-Tlokweng. Ngolwesibili ekuseni iBotswana ibike ukuthi imncele yonke isivaliwe. Umsekeli kamongameli weBotswana uMzana Slamba Tsohwane uqhubeke esithi abangena elizweni beyizalwane kumbebe lamaphepha ohlala eBotswana bazabanjwa ngamandla ukuthi bavalelwe okwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya emakhaya.
Botswana and residents returning from these countries will be quarantined for 14 days.
AbeBotswana kanye lapho kuza abahlala eBotswana uma bephenduka elizweni bazavalelwa okwamalanga angamajumi amane.
With immediate effect.
Akuthathanga isikhathi ukusungula inyathela leli amabhasi avela eZimbabwe kanye lezinye izihambi ebezingena ngomncele wePlumtree kubuyiselwa emuva. AbeZimbabwe abangenileyo bathethwe basiwa kwesinye isikolo eTsesebe duze leRamokhabane. Isikolo lesi sisetshenziswa njengendawo yokugcina abantu laba kwamaviki amabili. Abavalelwe eTsesebe bakhala ngokuthi isimo sakhona kasisihle kugcwele kakhulu njalo kungela kudla. Abanye balele phandle besesaba ukuthi bagcina bethelelwa umkhuhlane wecoronavirus ngenxa yokuminyana kwabantu. Omunye olesi hlobo sakhe siphakathi eTsesebe uthi kukhanya okufana lokudla ukukhathaza kungathi urhulumente weBotswana kade engazimiselanga ukusungula ukuvalela abantu.
I-government yeBotswana ibingakumisela ibingakulindelanga lokho andi for sure abantu abangenayo ngabaningi andi ukudla ngiyabona bazabakuhlupha njalo indawo yokulala balalanga khona pha. Fele into straightforward le ukuthi wena lokhu vele kuzabakhathaza sebakwenzile kodwa bakucabanganga ukuthi bangakusoda ngayiphi indlela. Ukuhlala for 2 weeks khona phana loku mbono kunzima sibe.
Omunye umzali obelinde ingane yakhe ebesuka koBulawayo usele edanile ngemva kokuba bambuyisele emuva.
Mina njengomzali kunzisa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi umntana amabiselwe ebhoda, umntwana kade seboarding school. Ngikhona bevala izikole izolo, mina ngingapha nisebenza ngapha nge-permit ngapha, nizamile ukuthi ngimsendele amalokhuzeni i-copy yami ye-permit ukuthi bakwanise ukumdlulisa abantshele ukuthi kudlula kuphela abale ngabale permit, abangela permit kabadluli.
Noma nje abakade bevalelwe endaweni esitheneyo bekhala ngokuthi abazwiswanga kusesele isikhathi iBotswana ithi ayibuyeli emuva ngesikhathi iqinisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumi sogatsha lwezempilakahle eBotswana uNkosikazi Dorin Mutsegwa utshele intatheli izindaba ukuthi noma nje ngelanga lakuqala kube nempazamiso ezifana lokusilela kokudla kanye lendawo zokulala bakhangelele ukuthi kube ngcono kusiya phambili. Inkokheli eBotswana ibike ngolwesithathu ukuthi umuntu oyala kuyavalelwa uzahlawula ifayini. LeBotswana kalikabi lo muntu obanjele igciwane lecorona, ukanti umakhelwane bonke ikakhulu leSouth Africa sebehlaselwe. Ngingumartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe kwabanye abalaleli bethu bekhuluma ngecoronavirus enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele bekhuluma lo Gibbs Dube.
Ngiseduze le Edmonton. So eyethi province layo ngani hayi amanamba ayayikhula kulabantu ababout 6,000 kodwa sesile mule yodwa esitholakale layo leyo coronavirus.
Uthusa kangakanani khona?
Well, izikolo sezivaliwe, ezitolo akusela ama tissue, abantu bayethukile sibili ungakhangela nje izitaladina kulabantu, uthule nje uthecwa.
Uthi mbona zalo uthabisani usengena khona lapho kuhlela. Kunjani mfowethu?
Ngiyaphila baba njani, ntona njani ngapha?
Siyajona kakhulu, ngiyabona ukuthi utshala amachacho sibili anzima khona lapho, wavala kancane. Ungapi kulapho mbaba?
Ah, mina ngisejobeki lana. Ya, la engikhona khona kuthanda ukuba kubi man.
Wena ngokwakho wenzani ukuthi uvikele kumkhuhlane?
Hayi, silandela khona okwesukuyalelwayo ukuthi sigeze izandla, sithenge la sanitizer ngoba vele nginayo ngithi ayibona nje inye nginayo emotweni khona la after 20 minutes nje iyaphela ufuna ngiyothatha enye ofisini.
Kuyasebenzeka yini labantwana liyahlangana labanye abantu wena nje umuntu wesecurity uyaxhawula abantu wenza njani khona?
Hayi, akusavunyelwa akusavumi vela ngisaqhawula umuntu ngoba like this morning engazama ukuye shop lana ngiyozama ukudobhadobha ngoba ngapha unalento bathini lockdown yakhona iyaqala nje bathi sasebusuku ngathi uyazama kwemashop hayi akungeneki ngihlulekile nje ngendlela obokugcwele ngakhona abantu baphansi phezulu bathenga into abazidingayo abanganazo ezindlini ngoba ngathi i-serious le lockdown yakhona.
Uthi sizame ke ubaba uKhonzani Inkomo. Khonzani kunjani?
Ah, siyaphila Dube.
Eh, Khonzani akusitshela ukuthi ungaphola.
Mina ngisegoli lana eDistrict la.
Ye, kunjani kwalapha eDistrict? Siyabona abantu bazihambela.
Hayi, lapha ugcwele abantu bazihambela celeceleni vele. Ngathi abazi lutho lwenzakala.
Singathi lezitokufela zivuliwe.
Khulu vele abantu lapha basarelaxed kakhulu.
Manje abantu basoze befe nxa kunjalo baba.
Basazi ngoba basazolalela le ndoba bethi kusasa yaba kuqale lockdown maybe bazolalela khona lapho ngoba yaqala khona ukuhlala ndawonye.
So amabhawa konke kuvuliwe siyabona kula majita lapho azikalele nje ayizo abafuna.
Hayi, bakhohle kakhulu abantu lapha ye
kunzima kuyo. So ke wena uzivikela njani emkhuhlaneni lo?
Hayi, lami ngiyasebenzisa khona lokho ama-sanitizer ngiwashe izandla. Lami mbona ukuthi angisondelani labantu eduzane. Ah, mina ngithi abantu abaziphathe kahle balalele lokho okushiwoyo, bageze izandla, bayenze konke bazivikele.
Lapho-ke ngabanye babalaleli bethu bekhuluma nge-coronavirus belo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhasini lethu ele-VOA Ndebele ku-Facebook.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had.
Uziphetha ke ezosuku lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela phambili. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ntambama ukuba eleZimbabwe selebe lomuntu wesithathu osefunyenwe elegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Osokusenza iningi labo lithenge ukudla okuningi becabangela ukuba uhulumende uzavala ilizwe ngensuku ezizayo. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.